uhlelo lokubhaliswa kwabala impi yenkululeko nakabencedisa abebizwa ngokuthi ngoshinbuido olwenziwa ngabogada lezomvikela luqale mhlaka 16 wayonale inyanga kanhlangula. Lapha abafuna ukubhalisa baziwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabala impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA umnumzana Pastor Makwizi uthi emangweni wabo kubhaliswa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esiluphetheyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini ama-non-combatants ama-collaborators lama-resultees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo uhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. So kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenza.
Kubekwe sithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo bazakwazisa inkokeli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa,
ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyi bayenze eZANU-PF kayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazi waseZimbabwe owagcina ngo-1980. Sigcina khonapho.
Enye ingcitshi yezombuthazo umnumzana Ntathu wasithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi esithi uhulumende ukhanya esefuna ukulusebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba balinze okuthiwa ngama-OVET imali, sibona ngazathi into engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenza kube into yepolitikizi, ngoba abantu laba sebehlala bebonga ngokuphela, sikwazi ukuthi baze banikwe enye imali labana kuthiwa bebonga lathe sokuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali yokuthiwa bebonga yokuthi balwimpi. Kodwa asisho ukuthi bangaphiwa imali, but sebelokho bephiwa imali nguhulumende ukuze akwanise ukuba busa lokubancindezela ukuthi bevotele izano. Khanya sokuyinto yezano le.
Ngasinelisa ngakukhuluma lomphathintambo wezokuvikela kwelizwe unkosikazi Opamchinguri Tashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho owe-Veterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika umhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazaphiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungelambadalo lokubhadalela indleko yesikolo yabantu ababo. Abantu laba bazathiwa njalo amasimu nokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zezomnotho nokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Ngimelethi 27 Harare, ngimnondolozi Ndlovu.